abendlula amakhulu amahlanu bazinjwe ngamapholisa kusukela ePaka eMatopo kuze kuyefika eBhalagwe lapho ezinye imota zibuyiselwe emuva kobulawayo amapholisa ahlomileyo bethi bengayi eBhalagwe ngoba uhulumende engavumelani lomkhuleko abakade befuna ukuyawenza. Kube lokudonselana phakathi kwamapholisa ahlomileyo efuqana labantu bebadudula emgwaqweni weBhalagwe ekhabela ukuthi amakhandlela akade emele alumathiswe nguDumiso Dabengwa ethi kababuyele lapho abavela khona akuvunyelwa muntu eBhalagwe. Umongameli wezapho umnumzana Dumiso Dabengwa uzamile ukukhulumisana lamapholisa la kodwa amalela ukungena wacina ekhulumisana nomsekeli kamphathi ntambo wendaba zasekhaya umnumzana obedingwa Mguni.
Amapholisa avalile umva uphendukela eBhalagwe bathi bona iBhalagwe namhla isebesisikhethi khulume deputy minister of home affairs obedingwa he said he was going to come back to me khathesi ngisithenkinga kuyela ukuthi
umabhalane wenhlanganiso yebheji likazulu umbuso ofuzwayo uthe kulusizi ukuthi bamisiwe ukuyakhumbula izihlobo zabo ezajikelwa eBhalagwe.
Kulusizi ukuthi ngalesi sikhathi somnyaka after 30 something years uhulumende wezimbabwe lokhu engafuna ukuthatha i-responsibility abantu bemandebeleni selokho babulawelwa izihlobo zabo abakaze bethole ithuba lokuthi bekhalelane bekulithuba elihle namhlanje lokuthi abantu befika behlangane bethi kuyini esingakwenza.
Umlwali wenkululeko owasila eBhalagwe umnumzana Patrick Dube uthi lokhu awusoke kubalalise njalo uma befuna benze ngenkani bazakwenza.
Angikholwa ukuthi lokhu kuzasilalisa, mbona ngathi vele khona siyaphuma futhi sizokwenza linto. Uma befuna siyenze ngenkani, sizayenza ngenkani ngoba thina salweli lizwe vele. Asoze sifelwe, sibe silokhu kulabantu okuthi bethuma i-bordergaze. Ayiso mapholisa lana i-fedrish yangikhona i-bordergaze yodwa. Bekungela pholisa, amapholisa yila esenza lawo lapho.
Umnumzana Matthew Sibanda uthi kusobala ukuba uhulumende ulokhu elovalo ngokubulala kwakhe abantu abangahlomanga ebaphosela bephila emgodini wemayini eBhalagwe.
Sizwa ubuhlungu thina njengezaphu lelo kukhokheli bethu lezipra ukubana sithe sihamba sisiyakhumbula abafowethu abagqitshelwa bephila eBhalagwe kwishafti yemayini ukuthi siyekhuleka sibatshele ukubana hhayi esasekulwela la manje asikakutholi akukathuthi siloke sihlupheka ngoba loke singaphathekanga sithe sizolikhumbula savinjwa ngama-support unit police kwavala imigwaqo ye-riot sifuna ukutshaya zahlukumezwa sivala emgwaqweni.
Umongameli we-MRP umqondisi Moyo evumelana lo Sibanda ethi badabuke kakhulu ngesenzo samapholisa njalo igugurawundi ikhanya iqhubekela phambili.
Kuyakhanya ukuthi igugurawundi kayiphelanga iqhubeka isiya phambili ngoba hala ukuthi singene siyekhalela abantu bakithi abayibo ababulawayo ihulumende kaRobert Mugabe labafana bona abangamapholisa angoya abathumile.
Umongameli we-ANSA uMazisi Mzila Ndlovu uthi inhlamba enkulu enziwe nguhulumende.
Inhlamba ebantwini bakithi ukuthi nxa usiye esililweni esikhumbuzweni sabafoni abafa kabuhlungu kangaka walelwe ukuyakhala akungathi kubone kulihlazo esintwini ukuthi umuntu uyalelwa ukuyakhalela isihlobo sakhe safayo kakhulu esafa ngale ndlela. Enti mina kwenziwa abantu bakithi kabamanyane sike siseqe umkhawulo wamabandla ezepolitiki sibambane sikhulume ngazwilinye phezu kodaba lwegugurawundi.
Unduna uKhilweni Masuku uthe uyakuqala ukuthi umuntu amiswe ukuya esililweni.
Angaze ngikuzwe vele khona lokhu ukuthi umuntu uyalelwa uya esililweni. Ngiyakuqala kapha khona la ukuthi umuntu uyalelwa uya esililweni. Lisiko lethu ukuthi isililo kasipheli loba ngaze beminyaka engaki isililo siyakhalwa but ngiyakumangala nje ngakuthiwa abantu bayanikwa ilimithi ukuthi lingayi esililweni.
Umlali wenkululeko umnumzana Cosmas Zenzo Mafu uthe kuyabakhathaza ukwalelwa ukuyakhumbula izihlobo zabo ezabulawa yizanu.
Ngoba lesi sikhathi sobusika yisi sikhathi somkhuba wesintu sakithi ukuthi siyethanyula emathuneni zonke izindawo lapho kulele khona esifasweni ibhayi ikakhulu abanjengabe eBhalagwe labo abanqondwayo ababulawa ngobugebenga bezanu ekufanele siyezisa kubo siyekhuluma sikukhulumayo labo nxa besizwe labezinkolo labesikristian balelungelo ngalesi sikhathi somnyaka bayezindaweni ezinjalo besiyafaka imithandazo.
IBalagwe yindawo owajikelwa abantu bephila, abanye sebefile ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi, njalo lokhu kwaba nalesi siga uhulumende uhlala evimba abantu ukuthi bayefika kuleyo ndawo. Osokuthiye abantu besola ukuthi kusafihlwani. Umongameli Robert Mugabe wathi ebuzwa ngakho wathi kwakuyisikhathi sobuhlanya, kodwa uZulu ngemva kokuvinjwa ngomgqibelo uthe kukhanya sengathi lokhu kuhlanya kukhanya kulokhe kuqhubekela phambili. Inhlanganiso ye-Crisis Coalition eZimbabwe isikhuphe umbiko isola isenzo sikahulumende, bethi ngezinye indlela uhulumende uyalandula lesi sehlakalo abasenza bemanyene lebutho elalihlomile ele-5th Brigade elafundisa iNorth Korea ukulwa. Ngimele iStudio 7 iseBalagwe, nginguNompumelelo Moyo.